ekhuluma labezindaba ngemva komhlangano awuqhubele siphathamandla zesabelo lesi phezukwendlela afuna izinto zihambe ngayo. Uzikhalala uthe izenzo zabahlasela amaroli zifana lokwenqabela intuthuko yalesabelo.
We are not going to tolerate that. We are going to enforce law, and we have instructed police to ensure law
asisoke sikuvume lokho. Sisebenzisa umthetho. Sesitshele amapolisa ukuthi abophe bonke abachisa amarolila. Akekho esizamchiya ngaphandle.
Sekulezinyanga kuqhamuke imbi phakathi kwabachayeli bamaroli bakwamanye amazwe labawele South Africa. Abakwele South Africa bethesa bakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi. Banengi abachayeli abachayayo abanye bechiselwa amaroli kulodlakela. Noma kunjalo umphathi ntambo ogatsha lwezokuthutha uMnumzana Fikile Mbalula uthi bafuna lokukhangela insolo ezithi ulabachayeli bamarola abangela mvumo yokuba selizweni.
Using the laws of South Africa, labor for South Africans to get higher numbers and eliminate all illegal people in the system.
Sizasebenzisa imithetho yemsebenzi kuleli ukuze abakwele South Africa kube yibo abaningi kwezokuchayela. Sizakhupha bonke abachayela ngokungekho emthethweni lokujezisa ababaqatshileyo.
Ukungenela kwahulumende wakwaZulu Natal kulolu daba sekwemukelwe ngezandla zombili ngabachayeli bamaroli beZimbabwe. Iningi labo abaphatheke kabi kakhulu ngalokhu kuhlasela. Omunye wabachayeli laba ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe uthi uhlupho yikuthi abahlaselayo laba bahlasela ngitsho labachayeli abalemfanelo zonke zokwenza lo msebenzi.
Nje into besicela singabantu besimo silapha singabashayeli njalo silapha ukuthi ugovernment walabo wakuleli waseSouth Africa asibone asimele nabo ngoba bayazi isituation yasekhaya kithi lapho esivela khona.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sombululwe ukuthi abachayeli bakwamanye amazwe baqoqane basebenze ndawonye.
Sibaqhuquzela kakhulu ukuthi kumele bajoyine ama-trade unions eSouth Africa lapho esabe sikhuluma khona lohulumeni weSouth Africa ukuthi udaba lokutshisa ama-truck luphele njalo futhi sifaka lesikhalazo zabachayeli abavela eZimbabwe.
Ngosenjalo abanye babachayeli laba sebesungule inhlanganiso yabo abayibiza ngokuthi SADAG Drivers Association ngethemba lokuthi iza kwenelisa ukuqeda uhlupho lolo. Ngamele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.